okokuqala kusitshengisa ukuthi indaba yokuthi imali yethu ekuma-RTGS le mali yethu ekuma-bond soku-ovala kathesi ukuthi ayilingani le-US dollar. Okwesibili kusitshengisa ukuthi sengikhona sizaba lokuhlupheka okukhulu ngoba abantu ababenikwa ama-RTGS lawa ikakhulu amankampani izinto lezi bavame ukuzithenga ngaphandle. Nxa kungokulungiswayo okunye okokuphekisa lokunjalo uzathola esikuthi ngama-ingredients ezinto ezidliwa ngabantu malanga ngamalanga into ezinye eziyabe zithengwe ngaphandle. Yikho ke ongang ukuthi nxa imali leyi ibuya ingama-RTGS kuzaba le ngxaki ekuthini imali leyi kufuze ikhutshwe kuthengwe ama-US kulaba abathengisa okungekho semthethweni. Yikho ke nxa ungafuna ukukukhangela khona lokhu kuyakutshengisa ukuthi singaba le ngxaki yokuthi into sezingathi kuswelakala kakhulu kulalokhu okade kuyikho khona. Njalo lokuthi soku-obala ukuthi ama-RTGS yethu lawa asukela kuma-bond alingani le-US dollar.
Manje lona udaba lokubana unama-bond notes lawa awasoze asuswe ngoba kayisuwo dubo njalo ayasebenza, ukubona njani?
Ye, ukusebenze ngabe sebenza, kodwa indaba ekhona njalo emqoka ngiyokuthi laba abayenza izinto kumbe abathengisayo benelisa na ukuthi bekwanisa ukwenza sithi thina yiku-restocker ukuthi begcwalise izinto nxa bengazithengisa. Lokhu sizabona ukuthi bazaba lohluphe ukuthini imali evele isebenza yangikhona yena le esithi thina iyasebenza iyabe ingenelisi ukuthi behode izinto ngoba kuyabe kudingakala imali yangaphandle. Imali le yangaphandle etholakala kulabo abayenza kobugwelegwele kuphela. Yikho ke luhlupho lona lolo.
Kodwa khona lokhu okwenziwa ngumphathintambo wezemali ukubana axoxisane loZulu engakethuli i-budget yakhe yomnyaka ozayo, ubona njani? Ubona ungani kuzasebenza na kuzaphathisa ekuthuthukiseni umnotho?
Ukuxoxa lo ongaxoxisani loZulu yikuthi kathesi ilizwi limi manzonzo. Yikho ke ngokunjalo i-budget le angiyiboni mina izenelisa ukuthi kwezempilakahle sithi thina i-health senelisa ukuthola izinto ezidingakalayo. Njalo sibuye kwezamandla sithi thina ngeze-energy uzathola ukuthi amagetsi ethu amanye athengwa ngaphandle kwelizwe, njalo imali yethu ebhadalwa langabantu bakithi kayisoziyenele ukuthi ithenge imali yangaphandle. Yikho ke ungafuna ukukunanzelela khonokho ukutshengisa ukuthi izigaba ngezigaba ezomkhonomi azisoze ziphathiseke.